indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 31 Mfufu 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ibizwa ngabantu abangafuna ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo. And okwesibili kasize sikhame because ngeqiniso kasilayo imali yokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasinamali ukuphuma ezindlini semsebenzini. Futhi layo asilayo imali ukuthi besihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Odokotela abasanda kuphutsha izifundo bembe phansi besithi abasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende.
Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzela kantanti i-debt yakhe. So ngezindlela i-punishment yangkhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fix ngoba ku-fix ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadele. Then abama-prepaid babazaba ne-problem.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezisa abawachaphazayo. Ukuhlangana kwamalunga edale lePhalamende leSenate eVictoria Falls behlaziya ngoluhlu lwendleko kahulumende ibudget ezayo kusolwa ngabaningi besithi kuchaphaza imali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Odokotela abasanda kuphutsha izifundo abehlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bembe phansi besithi abasoze bavume ukuthoniswa ngabahlangothi lweZimbabwe Health Services Board olubabhalele lubazisa ukuba kumele bazochasisa inyathelo labo lokuqhubeka bengayi emsebenzini okuyinyanga phose ezintathu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Odokotela laba bathi uhlangothi lukahulumende olwe-Health Services Board alulalungelo lokubathonisisa njengoba lungasebenzi ngendlela. Unobhala wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association, ZADA, uDr. Mthabisi Bebe ulandisa phezu kwesinqumo sokwala ukuyathonisiswa ngokukhalala kwabo umsebenzi.
Asoze sihambe because one, ibizwa ngu-employers, ibizwa ngabantu abangafuni ukusebenza bona ukuthi besinike imali ezifaneleyo. And okwesibili kasize sikhame because ngeqiniso kasilayo imali yokuyakhona. Abatshela ukuthi thina kasinamali ukuphuma ezindlini semsebenzini. Futhi layo asilayo imali ukuthi besihambelwe ngama-disciplinary hearing okungazwakaliyo.
Lesi sinqumo uDr. Bebe uthi sithethwe ngemva kokunanzelela ukuthi uhulumende akazimiselanga ukulungisisa inkinga abakhala ngazo ekhetha ukubethusela.
Ulida wethu bapho ngupho ngudisappear wa-abdata. Baqeda abdata khonapha bamnyalela ukuthi elashwa waphuma nzima. Baqeda khonapha basihambise ecourt. Even though bekwazi ukuthi thina senza izinto zonke ezifunakala umthetho futhi singena ku-strike, but bafambise ecourt. Basebeya lama-disciplinary hearing yabo nalawa futhi. So thina sesikujayelele lokhu kwethusela.
Uthi bazoqhubeka bengayi emsebenzini zize zilungiswe inkinga abakhala ngazo.
As long as nxa lunga-adresanga ukuhlupheka kwethu esikukhangelayo ngamalanga amalanga empilweni, kasoze sihambe emsebenzini.
Umgcini sihlalo wohlangothi lwe-Health Services Board, uDr. Paulinos Skosana, uthi kulilungelo labo ukuthatha inyathelo lokuqhuba leyo mihlangano.
First, they don't respect the rule of law.
Vele kabawuhloniphi umthetho laba bantu. Kabazange basihloniphe lesinqumo somthethwandaba we-Labour Court. Asazi ukuthi basani imithethwandaba na lapho ikhangela udaba lwabo. Siyazi ukuba kabasoze bawulandele umthetho, kodwa thina akusihluphi lokhu. Sizoqhubeka phambili ngokubazisa ukuthi bezokuma phambi kwedali lethu bathoniswe ukuthi batsho ukuba bahloseni njalo kuyini abangakho.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uMnumzana Japhet Moyo, uthi lanxa umthetho obavumela abe-Health Services Board ukuthonisisa izisebenzi zayo akaboni kulungisisa uhlupho olukhona.
Okuqakathileyo ukuthi nxa usuyitholile-ke ingaba i-judgment ngoyifunayo uza kwenzani ngayo. Okwenzakalayo nje okwamanje ukuthi loba ungathi ubaxotshile kumbe bakhona babuyile bazozidifenda kumbe ukuthi ubaxotsha bengekho akuncedi ngalutho ngoba phela kasoza-ke ubaphakamise lapho abakhona ezindaweni zabo ezitshiyeneyo.
Inyathelo eselithathwa ngabe-Health Services Board umwe uthi yisibonelo sokuba sebeswele ababacebisayo ukuba baphathe njani udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Umthetho uza kunika-ke ilungelo lonke njenge-employer ukuthi nxa umazisile umuntu ukuthi kabuye ku-disciplinary hearing engabuyanga kufanele uthathe iqhinga olukwanisayo. Ubususenzani ngemva kwalokho nango phela kabuyanga lowo muntu uzambopha yini umhambise ejele ukuthi kabuyanga emsebenzini. Usuza wathola ngapha abanye osuzathi laba sengibaxotshile sengiyathola ligrupu eyinye ngiyifake ezibhedlela.
Lokhu kuza ngemva kokuba uZulu esole inyathelo likahulumende lokuqhuba umkhosi wokufola kukhankaselwa ukwesulwa kwezijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zezanu PF. Iningi lazo elikuhulumende esithi imali eyasetshenziswayo ngabe yanikwa odokotela lokuthenga okokusebenzisa ezibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abakumsebenzi wezempilakahle abagoqela odokotela bahlangane labanye babo abavela kwelebhilitane lamhlanje behlaziya inhlupho ezibhekane lelizwe eziphathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele i-cancer. Okuvele sobala ukuthi abantu abaningi beza ukuzodinga usizo lokwelatshwa umkhuhlane lo usunzima ukulwisana lawo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Emhlanganweni wanamhlanje owenzelwe esibhedlela se-United Bulawayo Hospital kuvunyelenwe ukuqinisa inhlelo zokulimukisa abantu ngalomkhuhlane. Obekhokhela iqula elivela eBritain umnumzana Richard Ransbury ongumgcinisihlalo we-International Forum Association of Breast Surgery uthi bakhangelele ukufundisa kabanzi abezempilakahle bakuleli ukunanzelela imvukuzane yebele kusesemasinya.
Sihlangane lengcitshi zempilakahle ukuze zwisise ukuthi kungani omama bakuleli besiza ukuzohlolwa. Isikhathi sihambile, sizathanda ukufundisa abempilakahle abakoBulawayo leZimbabwe konke jikelele ukungezelela imfundo yokunanzelela masinya umkhuhlane lo. Labo bazabuya bafundise abanye ngapha, njalo i-UBH izakhokhela lokhu.
UDokotela Crispin Tonto osebenzela esibhedlela sempilo uthi uhlupho olukhulu yikuba abantu bayaphuza ukuzodinga usizo lokwelatshwa.
We have quite a lot of delay presentation, so we wanted to see on this.
Silokuphuza okuningi okuvela ekubuyeni kwezigulane ukuthi zelatshwe. Ngakho kulokhu kumhlangano lo sikhangelele ukubona ukuthi singenza njani ukuze sivikele lokhu.
And when they come to the hospital is always too late.
Omunye wabongi unkosikazi Nobuhle Ncube uthi omama balakho ukuzihlola ngasemakhaya ukuze bathole usizo umkhuhlane ungakabi lolaka.
Bathole ukwelatshwa kulesikhathi, bathole njalo lokutshengisa ukuthi bazihlole njani bengekhaya, ngoba lo mkhuhlane olula ungazihlola ungekhaya ukuze usizo lekhulu eselisebabili lakho kade lingeko uyakusuza ukwazi ukuthi uhambe masinyane.
Unkosikazi Phamitsayi Thaka ufakaza ngempilo yakhe ukuba yena ungomunye walabo abasinda ngemva kokuhlaselwa yimvukuzane yebele.
Ngase ngizibonile vele usengisiza kungasenalutho, kungasenathemba, but through ama-doctors bangincedisa sibeke ngaku-accepta, even imuli yangikhaya ngisaku-accepta. So ngifuna ukukhuthaza abantu bangumama, abantu bangubaba, abantwana bebenza ngencane. Because cancer is not a death sentence. Bane mina ngiyaphila, bakhona abanye abaphilayo.
emhlanganeni wanamhlanje kuvele ukuba iningi labantu likhanya lingelalwazi olugcweleyo ngalomkhuhlane. Abanye becabanga ukuba uhlasela omama kuphela abaleminyaka ethile yokuzalwa. Injongo yomhlangano lo bekuyikuhlaziya izizathu ezenza ukuba uZulu esabele khatshana ukuyahlolwa kusesemasinya kanye lokuba kungenziwani ukuze abantu babe lolwazi olujulileyo lokulimuka lomkhuhlane ukuze lingaze labuya esibhedlela umkhuhlane usungasalwiseki ngoba imvukuzane yebele iselapheka uma umuntu edinge usizo lokwelatshwa kuseselesikhathi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abawasebenzisa kuhle njalo ijezise abawachaphazayo ngokuthenga adlula i-1200 watts. Lokhu kubikwa kuvezwe isiphathamandla sezesa umnumzana Fulad Gwasira oqhubeke wathi abanini bamafektali babhadala ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi inkampani le yenelise ukusebenza. Ukuze sizwe ukuthi udaba lolu luphatha njani abantu makhaza, usithandekile emhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Okukhulunywe ngumnumzana uGwasira kusuka kubeka abantu bonke beZimbabwe babe ku 200 units ngoba nxa sesikhanani ukuthi 200 units yesingathi affordable ngenxa yokuthi umuntu yabe uyabhadala $156 nge 156 to $160. Kodwa sibe sinanzela ukuthi yona leyo i 200 units ayisiyo engenelisa imuli. Zikhona imuli ezinkulu ezisebenzisa 400 units and 400 units ngazuthi siyisebenzisa usukhangela ukuthi usebenzise imali engaka $978 okuyimali abantu beZimbabwe abangelayo yona le. Ngabe bona bafake ezinye iy'ndlela zokuthi abantu bakhonze amagedi kulokuthi kuthiwe khona ungathenga i-first 200 units lana then i-next 200 units osuyithenga mbe next other units osowathenga abe sedula. For instance kathesi ngingathenga namhlanje amagedi angampela namhlanje ngomhlaka 31 so kuzele ngize ngime kuze kube kusasa ngoba kuphosa inyanga entsha khona khona ngibona ngantu ayikuhlukuluza abantu ngenxa yokuthi umuntu kumele ukuthi igedi ngaphela enelise ukuthi azithengele igedi ayikhona ukuthi usumele ukuthi sendithenge kabili ngenyanga ngoba ngohlelo lwabo abalufakileyo kumele uqala ukuthenga ungathenga ka-1 beka 2 ungazothenga kwesi-3 laphana kusho uyabhadala ama-$3 something per unit. So kube sisiba lalaba abama-fixed charges. Ama-fixed charges kathesi i-7.5 meters yani isebenzisa $42 ngenyanga then i-15 emsiliana isebenzisa $78. Bona labana abangcono abama-fixed ngoba umuntu engazisebenzisela kantanti igesi yakhe. So ngezinye indlela i-punishment yangikhona iyabe isiba i-punishment yomuntu ongekho ku-fixed ngoba ku-fixed ngabhadala imali yakhe ngenyanga usebhadele then abama-prepaid babazaba ne-problem.
Kodwa bona abantu bayenelisa yini ukubhadala lezi ndleko?
Ngawuzasebenzisa vele imali engange-900 ukuthi uthenga amagesi uyakuvela uhola malini njalo uyasala emalini even yona i-200 naleyo i-200 wathi iyakudlela almost $200 bangaka abantu abahola more than $500 eZimbabwe. Because ungasikhangele i-pay yabantu kumele sicabange ukuthi ukhona umuntu omunye osebenze emakhitshini uma osebenzele ezindlini zabantu anje ukhona umuntu othengisa emsikeni okumeke ukuthi laye ayagcina imali yakhe ukhona umuntu ozisebenzayo yena ongasozabe le mali ukuthi ngenyanga uyabe wathi ngizathola 2000 ngizathola 1000 ngi-3000 so yena lowo muntu uzathenga njani anto wonke umuntu anengathengisa emsikeni engingathole $10 nje kulula kuqala ngoba ihambe ayethenga amagedi endlini yakhe bekungabi imnyama kodwa kathesi okumele aze ayibuthelele imali yakhe lani kwani ukuthi athenge 200 units ngoba ngabe lokhu ethenga amagedi lani $10 kathesi minimum yokuthenga i-$50 so sokumele abuthele ukuthi abe le $50 $100 imali kuzayithetha ngaphi imali yona leyo njalo ngaba le $20 ngayithenga. So sokumela ukuthele ngathenga $50 this time, athenga enye $50 maybe ngeni uvike ezayo. Bese siyathenga ukuthi yanenye iviki lana ngali futhi ukuthi inyanga lokho engaphela usethengeka 3. Ama charges asemthaya ngapha. So kumele ukuthi asengena usengena kubani? Usengena ku bracket lane ye $3 something.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Ku Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana lo siqoxa ngesifo semvukuzane ngosuku kugqitshwa umkhankaso we breast cancer awareness month. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi isigabeni esilandelayo ke sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana phakathi kwabantu bakwele Lebanon abatshengisela besola umbuso okhona elizweni labezomvikela kuqhubekele phambili lamhlanje. Inhlanganiso ebona ngamalungelo oluntu emhlabeni jikelele iHuman Rights Watch yethule umbiko othi amasosha akwele Afghanistan adale amacala okubulala abantu mahlayana abangahlomanga lokuba hlukumeza abanye bathunjwa banyamalala. Amalunga edalele eParliamente kunye lawe Senate athe gwaqa edolobheni leVictoria Falls lapho kukhulunywa ngoluhlu lwendleko zikahulumende i-budget eyomnyaka ozayo. Amalunga amadale womabili la angamakhulu phose amathathu i-300 azahlala emahoteleni aphezulu abiza imali eningi kakhulu. Lokhu sokudanise abanye abathi ngalesi sikhathi sobunzima elizweni lokhu yikuchaphaza imali ikakhulu okwenziwa ngamalunga ebandla le-MDC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana ibekezela madumafuzayo endawonye lelunga lebandla leMDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Ama-arms ka-state amathathu kule executive okhokhelwa umnangagwa, kube le-judiciary yabomalawa, bese kusiba le-legislature ekamdenda. Yikho-ke thina-ke njengebandla le-MDC sithi thina unangagwa kasimrecognize, kasimboni njengomongameli welizwe ngoba watshontsha ukhetho. Yikho-ke nxa evakathele iphalamende lapho kulamalunga ethu khona okuyindawo yabo khona basukuma baphume bemtshengisela ukuthi hhayi vele kabamhloniphi kuba khona kwakhe ngoba wangena ngokuqilibezela. Kuthiyene-ke umhlangano oseVictoria Falls yi-budget consultative meeting evele kuyi-core business yawo ama-MPs. Ikholizathola ukuthi ama-MPs ke ahamba-ke kulowo mhlangano. Kuthiyene kulokuthi nxa Mugabe buye wazovakathela iphalamende ngesithi uzonika-ke i-speech, thina simtshelile njalo ekwazi ukuthi ngasomongameli welizwe-ke wangena-ke ngokuqilibezela. So kulo mehluko-ke phakathi kwezinto zonalezo ezimbili. Umhlangano ephathelane lephalamende siyayenza yonke ngoba kabe kuyimandethi yamalunga ephalamende ukuthi akwenze khona lokho.
Mnumzana Fuzwayo uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba Ndlovu, kodwa-ke siyazi ukubana indawo enjengefolos ithiwa ngesilungu i-resort lapho okujajulwa khona. Kanti ngokubona kwakho kungani bengayenzeli umhlangano yabo endaweni ezinjengeHarare kumbe koBulawayo?
Hayi, khona kutho ukuthi generali Harare kumbe koBulawayo indawo igcwele ephalamenti, ama-committee room akhona lephalamenti yakwana nxa bekhona bonke ukuthi behlala phansi bediscuse within the building. Kungaba nzima bahamba lapha nesaxotshela khona uMgabe e-HICC indawo ikhona. Njengoba usitho buti kuyakhanya ukuthi I think bafuna nje ukuthi beke bezinike isikhathi sokuthi beke betshaya umoya bezithokozise, but ngapha sikhala ngama-expenses. Ngibuye futhi ngikhonole ukuthi uyatsho ubhuti Ndlovu ukuthi umnanga kwa kabamnaki njenge MTC okuyiposition ehlaba lemvumo yokuyithatha. But my problem enginayo nxa kuyiwa efolo suke discussa i-pre-budget, uthulu sekukhulume straight ukuthi i-budget yakhe uyenza along the lines zama-wishes kamnangakwa, along the lines ze bena leyana i-speech ayidelivery e-state of the nation abayiyalayo. So kuyakhontradikta manje pho bahambe nxa uvele kusaliwa konke okusuka kuye akuvele kwaliwe across, ongakuthi vele kucineni silanda indaba yokuthi abavele baphume bona vele completely i-opposition ye-MTC iphume completely eparliament ithiyane leparliament, ngoba kusizi ukuthi kuningi okukhontrolwa nguyinakakho eparliament but ngapha at the same time enganawo kuyasibisela emuva thina nxa sikhangeni. So ngani kuthiwa yikungani siyadlala kumnandi nxa kumnandi kwenye isayidi kungabi mnandi futhi mbayimbaya, hhayi akuhambi kuhla kutshengisa ilizwe iposition eyiyo kanye efunakala ngabantu.
Nanto udaba mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho?
Ye ukuthi yena umnewethu ufuza kumele kunanzelele ukuthi kuthi yena umnangakho ukontrola ku-executive i-government uhulumende, then thina amalunga ethu ephalamende kawakho kuhulumende aku-legislature ephalamende i-core business yabo njengoba ngitshilwa ngaphambilini ikwenza umthetho iku-scrutinize i-budget yena leyo evela ke kuminister of finance, bayisole lapha bayisola khona ukuthi lungise bayidebete bakhangele batho ama-proposal indingeko ukuthi kambe imali kungamele isipendwe ngendlela enjani. Nxa bengaphuma khona phana kabe sokusitsho-ke ukuthi-ke sesibulele i-democracy sesibulele enye i-amu ye-state kutho ukuthi-ke i-executive omthuli laba mnankagwa babe sebesenza i-budget basuke labo bayi-implement ingazange idibhethwe ingazange ikhangelwe iqondiswe lapha lalaphayana. So kuyabe kunzima akwehlukaniseni sivumeni ukuthi ku-legislator ama-MPs ama-MPs bakhona yikho azangena yena leyo mhlanga lazasenziswa khona neparlamente sisukuma kuphela kungabuya-ke i-stranger esingumnankagwa eparlamente yikho ama-MPs esasukuma khona hayi loku ayisuke omunye wena kodwa-ke nxa ehambe kucabhinethi yakhe bayamsukumela bamthabele ngoba yikho akhokhela khona bakholelwa ukuthi usesikhundleni ngendlela kondileyo ngoba nguye aba-appointayo ucabinet ikanti iphalamende aku-appoint umnankagwa kukhetha abantwana bezimbabwe ukuthi bafisa ukumelwa ngubani kudale lephalamende. Yikho-ke kulo mehluko sizahlala siqhubeka sihamba ephalamende sisenza inhlelo zonke zephalamende kodwa-ke umnankagwa nguye futhi kasimfuni ukuthi abuye azovakathela idale lephalamende engabuye amalunga ethu ephalamende asuke umamthiye asale i-stranger yedwa khona lapho.
Hhayi isikhathi sesingasavumi ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwa.
Ya ngigqiba kodwa ngiyamuzwa okumele sikuvumelane kuqala especially i-opposition kumele sivume ukuthi nxa kuliwa lo mnankagwa kuliwa lo mnankagwa umuntu sizayenza imisteki esayenza kumgaba esaxothana lo mgaba umuntu sachiya i-system umnankagwa yi-system ukuthi ungenile ephalamenti umbe kangenanga kuthi i-system yakhike i-run iparlament awenziwanga lutho olutshintshayo. So i-budget yena le ibuya nge-system kamnankagwa ngama-policies akhe, so lakho kakuvele kulahle kuyilayini njengaye nxa elahle.
Lo ngumnumzana abekezela maduma afuzwayo olwela ilungelo likaZulu bexoxa endawonye lelunga lebandla le-MTC umnumzana Edwin Dlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Le Studio 7 sisakaza seWashington DC. Iqembu lomdlalo othakazelelwa ngabaningi ngapha kweleMelika owebaseball eleWashington Nationals izolo kusihlwa liphakamise isicoco seWorld Series kulandela ukunqoba kwalo eleHouston Astros. Iqembu leli elikhangelelwe ukuthi lizaxotsha umqeqeshi walo uDave Martinez ekuqaleni komnyaka kulandela ukudlala okungaqedakaliyo lokulahlekelwa ngumdlali omkhulu uBryce Harper lonyaka lenze izimanga eHouston. Lanqoba emdlalweni yokuqala iHouston ngeviki ephelileyo 2-0 lanqotshwa emagumeni alo eWashington DC 3-0 lingakabuyeli izolo eHouston. Emidlalweni emibili ebisele liqhube eleHouston okuba qede amandla laqolotsha laze laphakamisa isicoco seWorld Series. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube Studio 7 uqoxe lo Dan Moyo othanda umdlalo lo owebaseball yena edabuka eZimbabwe.
Hayi, yazi into enhle kakhulu ukuthi iWashington Nationals iwine i-championship ye-baseball after iminyaka eminingi bezama besihluleka. The last time abawina ngakhona ngo-1924 besasengama-senators. So kuyajabulisa kakhulu idorobho lase-Washington lonke nje namhlanje, even nasemsebenzini lapha sibona abaningi bagqoke amajesi awe-Washington Nationals, kusho ukuthi hayi kuyacelebrate impela. Kukhombisa kwabanye abantu bakubona ukuthi hayi esengathi ibhadi leli ade belalo isikhathi sonke lesi kumangalise kakhulu ukuthi bayiwine nge-Halloween. Yikho kujabulisa kakhulu khona lokhu. Namhlanje abantwana think noma besiya ku-trick-or treating bazothola ukuthi hayi izwithi ziyabe ziziningi kakhulu ngoba injabulo inkulu.
Ye, singathi-ke nxa bejabula kangaka benzani abanye nxa ukhuluma labo khonapho lapho khona?
Hayi hayi, wonke umuntu nje kuyabonisa ukuthi hayi ujabulile ngempela ngoba sekuyisikhathi eside. Ngathi nje vele yona ngokwayo kuyi-Nationals ingakazi iwini i-championship, njengoba ngisho last time abayiwina ngayo ngo-1924 bengama-Nationals ngaleso sikhathi, babesasengama-Senators. So yinto emangalisayo kakhulu, ngibona abaningi bagqoka amajesi abo awe-Washington Nationals baziqhenya kakhulu ngendlela i-Washington iwine ngakhona.
Ngizwa kuthiwa la uyayithanda i-baseball, eh?
Hayi, ngiyayithanda lami nokuthola amatikiti sometimes ngihambe ngiyobukela lapha e-stadium. So igame lami esengayifundayo ngokuhlala kwami lapha isikhathi esengisihlalile.
Hello-ke ngu-Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Kusenjalo uJoseph Njanji usethulela impumela imidlalo eyeviki lesimachumi mabili lathoba minwe mbili edlalwe esigabeni seCastlelager Premier Soccer League lamhlanje emini.
Iqembu le-Highlanders linqobele yada nge-3-1 emdlalweni weviki lamachumi amabili lathoba minwe mbili yelesigaba seCastlelager Premier Soccer League, okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo elilayo yaya kumachumi amathathu lathoba minwe munye. Ngokunqoba lokhu, iqembu le-Highlanders likhuphuke engalaneni yemiklomelo lahlala endaweni yesithupha. Abahlohlele iqembu le-Highlanders uMbongeni Ndlovu, Godfrey Makaruse kanye noTinashe Makanda, njalo wonke amagoli eqembu le-Highlanders angene ngehlandla lakuqala elo mdlalo. Ohlohlele iqembu le-yada igoli kipha inhloni ngumgadli uRalph Matema, yena owadlalela iqembu le-Highlanders eminyakeni edluleyo. Ekhuluma lentathelo izindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uHendrik Pieter de Jong uthe uyathokoza kakhulu ngempumela yomdlalo wanamhla.
Ngiyathokoza ngempumela yemidlalo wanamhla, njalo sesikhangele umdlalo olandelayo. Okungikhathazayo ukuba thina okumele sihambe umango omude siya esikodleni yithi esidlale ngolwesine, ikanti iqembu le-Dynamos lona lidlale ngolwesithathu, okutsho ukuba balesikhathi eside esokuphumula.
Iqembu le-Highlanders lizavakatshela esikodlweni iHarare kuyadlala le-Dynamos ngempela viki yezayo. Komunye umdlalo weCastlelager Premier Soccer League odlalwe namhla, iqembu le-Black Rhinos linqobele iTelone nge-2-1. Limpumela itshe iqembu le-Rhinos lihlezi endaweni yesihlanu le miklomelo yangamachumi amabili lambili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Umpalumpalu fele umtaka mali hayibo, umpalumpalu fele
umtaka mali
isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Odokotela abasanda phutsha izifundo bembe phansi besithi kabasoze bavume ukuyathoniswa nguhulumende. Ngesikhathi iningi likhala ngokuqonga kwembadalo yamandla kagetsi, inkampani yezesa ithi intengo le ivikela labo abasebenzisa amandla la kuhle, kodwa ijezise abawachaphazayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.